Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 kuNhlolanja 2021 musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yeFilabusi uChief Veze Madona Mafu kasekho.
Ungakhangela ngodaba lomvuqaze asebesithi luphathwe zinduna uma izinduna oda zisima zikhulume ngeqiniso ukuthi indaba leyo zilungiswe sezingasekho emhlabeni. Sisele sisegcekeni njengesizwe semaNdebeleni ngoba ubaba uMaduna obengakhulumele abantu bakomahlabathwale kodwa ubekhulumele isizwe samaNdebele.
Umnumzana Douglas Nikayaramba owayemela isigodlo seZimbabwe eMozambique obhubhe ngolwesibili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ungcwatshiwe namuhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Abazali beMathabeleland bathi ikusasa yabantwana iza kuba lukhuni ngenxa yokungafinyeleli izifundo lokwehluleka emihlolisweni.
Ngiyalubuhlungu kakhulu kuthiwa abantwana badlulele phambili. Badlulela phambili njani emuva nje libona bengabonanga lutho? Emva babonanga lutho nje. Ugresedle ukuthi uhamba liyobhala. Uyobhalana ungafuthanga. Manje lokho kwakithi ukuthiwa khona izikole azanga zivulwe, azanga ziphiswe ukuthi abantwana hamba liyobhala. Luluya lolo ngezinye izikhathi lutho.
Idale le-Senate yeMelika namhla livumelana ukuthi kulethwe abafakazi kudaba lokuthethwa kwecala elethweswa owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump elokuthi wabangela ukuthi abasekeli bakhe behlasele isakhiwe se-US Capitol ekuqaleni kwenyanga edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Induna uChief Veze Madona Mafu kasekho. UMnumzana Mafu ubhubhe namhla ekuseni eseleminyaka engamashumi ayisishiyangalombili lasithupha, i-86. Iningi lithi likhathazekile ngokutshona kwakhe ngoba nguye owayelwela isigaba seMathabeleland njalo efuna udaba lombhoqazwe wegugrawundi lilungiswe. Abatshengisele ukukhathazeka bagoqela inkokheli zeMathabeleland ezibalisa iMthwakazi Republic Party, uMnumzana Nhlanhla Yamango Endiweni, abantu makhaza kanye lamabandla ezombusazwe. Wayengumlweli wenkululeko. Asizweni umqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ekhuluma ngomomfi.
Lokhu okwenzakeleyo kulusizi ngoba umbuzo yokuthi kathesi ngubani oseyakhulumela isizwe samaNdebele, ngubani osezinduneni oseyakhuluma iqiniso kwabaphetheyo. Okwenzakeleyo komahlaba ithwale kulusizi ngoba kakwenzakalalanga isigaba sakomahlaba ithwale kuphela kodwa kwenzakalele isizwe seMandebele leZimbabwe at large, especially ebantwini abathanda iqiniso. Okungumbuzo kathesi ngubani oseyatshela ababusayo iqiniso, yiphi induna esiyakuma imela iqiniso, imela isizwe lamasiko? Ngoba eziningi sizibona zezizinduna zebandla zezisenza i-commissariate work kodwa kungenziwa ngubaba uMaduna. So mbona ngazathi njengesizwe lezinduna ezintsha oda zisakhula kunengo oda kusafuze zikuthaphi kubo baba uMaduna, unfortunately sekuhambe wadlula kulusizi ngoba nguye ungomunye wezinduna oda zitshela uhulumende ukubana udaba lombhuqazo kufuze lilungiswe, njalo obekhuluma iqiniso ukuthi udaba lolu uma lusehlula ukuthi belulungise lapha ekhaya. Kungcono ezinye izizwe umhlaba ungenele uncedise lesi sizwe sabhuqwayo. So ngibona ngazathi kathesi ilizwi from ezinduneni ukuthi udaba lolulungise luya lisifa ngoba sezizintuthwana izinduna ezingakwanisa ukusukuma zikhulume iqiniso zitshele abaphethe osopolitiki. Singathi siwelele ithunzi elimnyama. Kulusizi kakhulu ngoba especially kathesi ungakhangela ngodaba lombhuqazwe asebesithi luphathwe zinduna uma izinduna oda zisima zikhulume ngeqiniso ukuthi indaba leyo zilungiswe sezingasekho emhlabeni. Uyazibuza ukuthi maso kuphambaniseka ngubani ozakhuluma. Sisele sisegcekeni njengesizwe semaNdebeleni ngoba ubaba uMaduna obengakhulumele abantu bakomahlabathwale kodwa ubekhulumele isizwe samaNdebele.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Sixoxela ekobulawayo. Umnumzana Douglas Nyika Yaramba owayemela isigodlo seZimbabwe eMozambique obhubhe ngolwesibili ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ungcwatshiwe namuhla emathuneni eHeroes Acre eHarare. Ekhuluma emathuneni la, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe lanxa ilizwe lilindele imithi yokwenqabela i-COVID-19 eyama-vaccines, kufanele abantu beqhubeke bezivikela ngokulandela iziqondiso ze-World Health Organization ngoba imithi yama-vaccines ayilaphi lo mkhuhlane. Lokhu kwenzakala ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle lusithi inani labantu abahlaselwe ligcikwane le-coronavirus izolo kuphela lifike phose ikhulu i-100 njalo ababulewe yilo balitshumi lanye. Lokhu sokukhuphule inani labahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo nyakenye kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu i-3,500 njalo labulala abedlula eyodwa i-1,300. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uthe indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele belezinye izifo. Wengeze wathi uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. EleZimbabwe elimanyene lamanye amazwe emhlabeni jikelele ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yama-wireless olu-World Radio Day ngesikhathi uhulumende esenikeze imisakazo emithathu eyezabelo imvumo yokusakaza okungokwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazweni akhe awethule izolo emhlanganweni we-East and Southern Africa Regional Indaba owandulele lolu suku, umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa uthe umsakazo we-wireless uqhubeka uyiwo othenjwa ngabantu. Unkosikazi Mchangwa uthe lanxa sezikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa, eyama-wireless iqhubeka iyiyo ethenjwa ngabantu ikakhulu abasezigabeni ezingafinyeleleki lula. Wengeza wathi kungalesi sizathu uhulumende ekubone kufanele ukuthi yanikeze amalayisensi kumisakazo emithathu yezabelo ezibalisa esemanama, Mberengwa, Lenyanga ukugcwalisa ukumunyethwe isisekelo sombuso. Phezu kwalokho uthi izikolo zemfundo yaphezulu ezibalisa eseGreat Zimbabwe, Midland State University, Lese University of Zimbabwe lazo zithole amalayisensi la. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kumhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, unkosikazi Vivian Marara Jangaja ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku.
Sikhangelela ukuthi uhulumende uzayenza ukuthi iZimbabwe yonke jikelele ikwanise ukuthola ama community radio stations ngoba ayanceda abantu abathiyeneyo ukuthi bekhulume izinto abazifunayo kuma communities abo besebenzisa iradio yabo. Siyathaba ukuthi uhulumende senike ama communities angu-3 ama-community radios. Sesikhangelele ukuthi uzanika abanye abakwanisa ukuba yi-7 ukuthi labo bethole ama-community radios abo. Kodwa bengaqeda i-program le abayenzayo, sikhangelela ukuthi bazanika nje abanye abayedlula maybe amanamba lawo engiwakhulumileyo ama-community radios, ngoba umuntu wonke kumele ebe esendaweni ele-community radio so that ekwanise ukukhuluma indaba sakhe.
Esinye isakhamuzi esigabeni seNtepe eGwanda lapho okulomsakazo weManama Ntepe Community Radio Station, unkosazana Sipho Ncube ugcizelela ukuqatheka kwemisakazo yama-wireless.
Okuningi akade kusilela kungavezwa egcekeni, so kuzaphuma lakho ukuthi kla kuzakhokha futhi lezinye inhlanganiso ezizabe zile njongo yokuncedisa zibuye zizophakamisa isigaba sethu. Layo Intepe Community layo ibe ngezinye zezigaba eziphakemeyo njengezinye zezigaba seZimbabwe. Lokho kuzakwenza ukuthi khona siphakame isigaba sethu lathi sibe ngcono.
Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Idale lesenethi namhla livumelene ukuthi kulethwe abafakazi kudaba lokuthethwa kwecala eletheswa owayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump elokuthi wabangela ukuthi abasekeli bakhe behlasele isakhiwo se-US Capitol ekuqaleni kwenyanga edluleyo. Lokhu kulandela ubufakazi obutsha lapho uMnumzana Trump abikwa ezwakala ixoxa lesinye isiphathamandla sebandla lakhe lama-Republicans. UMnumzana Trump uyaliphika leli cala njalo igqotha lakhe uMnumzana Van de Ven utshele leli dale izolo ukuthi ibandla lama-Democrats labasekeli balo belivele lidingela uMnumzana Trump amacala okuzibazela eminyakeni emine edluleyo ngoba lilandela ezombusazwe hatshi intando yabantu beMelika. Uthe amalunga ibandla lama-Democrats lawo ayake asebenzise amazwi asetshenziswe uMnumzana Trump abikwa abangela udlakela ikhuluma labasekeli bakhe njalo watshengisa umfanekiso kumabonakude bekwenza lokho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Dumaphi Mema, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Amalunga ebandla lema-Republicans asikhangeleli ukubana bazahlamukela uMnumzana Trump. Kuzaphikiswana edaleni lapha kodwa basoze bakhanye bebamba uTrump elecala bemfaka icala ngenxa yokuthi bamesaba uTrump. UTrump ulabasekeli bakhe lapha abaningi 74 million and bamthanda kakhulu. So any Republican ozakhanye funa ukunika uTrump icala uzakhushwa esikhundleni sakhe sokuya kuma-elections. Yinto abayesabayo, besaba abantu bakaTrump.
Kungabe kulungile yini ukuthi ibandla lama-Democrats lelama-Republicans bonke bekhangele ukuthi bethonisise uMongameli Trump? Kumbe kufanele ukuthi ngabe bacabanga okokuthi ilizwe liqhubeke njani lilwisana le-COVID-19 lokunye njengoba uMongameli Biden eqalisa nje umsebenzi?
Ya, lokhu indaba esihluphile ukubana ikakhulu kuma-Democrats. Ya, kukhanya ngani kuzathatha amandla kakhulu away from i-focus kaMnumzana uMongameli Biden. I-program yakhe kubana abantu bonke bahlatshwa ama-Jackson okuvikela umkhuhlane we-COVID. Kodwa-ke kukhanya ngani sebezimisele ukuthi bazayenza into zombili isikhathi sinye. Nsuku zonke ekuseni bazabe bekhangele udaba lwema-injections, ama-vaccination afuneka ukuthi ayenziwe elizweni lonke. Then emini bazathatha ithuba lemini lokuthonisisa edaleni lapha uMnumzana Trump. So ke kuzamele batshaye bathi balancing act ukuthi benze konke kokubili nsuku zonke. Siyathemba bazakwanisa ukwenza kokubili njalo. Idale likaMnumzana Trump asezithatha isikhathi eside, lingakhanya selithatha isikhathi eside kuzaphambanisa uhlelo lukamongameli uBiden kusiya phambili. But sithemba ukubana kuzahamba kuhle konke kokubili so that ilizwe liqhubekele phambili and focus ezintweni ezihlupha abantu baseMelika, hatshi nje bona suke sikhuluma sesilwa lo muntu osaphuma esikhundleni.
Lowo uMnumzana Dumaphi Mema, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxela esedolobheni leDallas eTexas.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe.
Abazali abalabantwana abafunda emaphandleni bathi ukuvalwa kwelizwe ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 okwe-lockdown kanye lokukhalala umsebenzi kwababalisi kubangele ukuthi iningi labafundi lingaphumeleli kuzifundo zika-grade 7 emaphandleni, njalo ikusasa yabantwana ilukhuni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izikole ezilishumi esigabeni sezansi yamaNdebeleni zithole iqanda ngumpumela yale mhloliso, iningi lazo kungezisemaphandleni. Iningi labazali esixoxe lalo lithi ukuvalwa kwezikolo nyakenye ngombimbitho kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kudale ukuthi iningi labafundi emaphandleni lingaphumeleli kumhloliso ka-grade 7 ikakhulu emaphandleni kwelezansi yamaNdebeleni. lanxa emadolobheni bekufundwa ebulenjini iningi labafundi emaphandleni belizihlalele emakhaya odalo uthi lisalele emva ngoba lingafinyeleli lezinhlelo ngezizathu ezehlukeneyo. Unkosikazi Kethiwe Ncube ohlala kuward 7 eMagaya Village eGwanda South uthi kwaba liphutha ukuthi abafundi bebhale imihloliso bengafundanga.
Ikubangele yi-COVID-19 okungafundi kwabantwana. Abantwana bebengasafundi. Ithi lanxa i-COVID-19 engakafiki, amatitshara akade khala nomholo wabo. Bagcine bengasafundisi abantwana, bethi imali abayiholayo iyimali encane. Soke sebefika laba bafike bazihlalele ezikolo bangafundisi. Abantwana bafika phonga uhlala kuphela bengenamuntu obancedisayo. So mbonani esikhathini esiningi abantwana khokhana kubafeyilisile lanxa kade bebhala nje bebhala into abangayaziyo.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi unkosikazi Ncinci Ndlovu othe ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown kuphazamise kakhulu abafundi.
Okubangela ukuthi khona abantwana bayihluleke ukufunda, impumela zingaphumi, ikhona lokhu ukuthi vele kulo mkhuhlane we-COVID la matitsha ayihlulekile ukuthi afundise ngendlela, ngoba labo kade benqatshelwa ikhona lokho bangazama ukuthi bayafundisa kuba khona kubotshwana phakathi. Ingwalo akula ngwalo ezini le zabantwana le-furniture kulo okwaneleyo.
Unkosikazi Jennifer Dube esinye isakhamuzi sakwaMagaya uthi kusasa elizwe leli luvilibana ngenxa yokuphazamiseka kwezemfundo.
Abantwana abafundanga, ezikolo zivaliwe, esesikukhangelele ikuthi vele yikufa kwelizwe, akulazikolo kahlezi labantwana.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Lupondo owemawane.
Lo nyaka okhethi sebe vele abayenzanga lutho ngoba vele kabafundanga. Izikolo vele azizanga zike zifundise ngenxa yecorona le. Bebezihlalele nje umnyaka wonke kodwa sokuthiwa bahambe bayebhala. Njalo ubuhlungu bakhona kuthiwa abantwana badlulele phambili. Badlulela phambili njani emuva vele bona bengabonanga lutho? Emva babonanga lutho vele. Ogressive kuthiwa hambani uyobhala. Uyobhalani ungafundanga. Maye lokho kwakitsho kuthiwa khona izikolo azange zivulwe, azange zithweswe ukuthi abantwana hambani liyebhala. Lulunya lolo ngezinye izikhathi lolo.
Umnumzana Kiyaboka Magaya usabhuku eMagaya Village uthi ukukhalala umsebenzi kwababalisi ngezinye zezizathu esidale ukwehluleka kwabafundi kule mhloliso.
Ya nxa sikhangele sibona ngani khona ukukhulana ukuthi ababalisi babengafundisi ngendlela eyiyo esemthethweni njengokuthi vele kwakusiba le ndaba zemiholo kwesi sikhathi kuthola ukuthi abantwana basebefunda maybe 2 days or 3 days. Ngibonani khona ukukhulana kwa-affecta kakhulu abantwana.
Umnumzana Graydon Piri lawo ethesa uhulumende umlandu ngokunganakekeli ababalisi okudalwa ukuthi behlale bekhalala umsebenzi njalo nje.
Ye abantwana bafeyilile silodwa singakhala nge-lockdown, i-lockdown i-affectile abantwana kodwa sinanzelele futhi akuthi amatitshara awo ebengafundisi. Most of the time amatitshara beku-strike, so into engayenzakala ukuthi uhulumende akhuthaze ukuphela ukuthi abhadale ababalisi ukwenzela ukuthi abantwana bafunde. I-lockdown i-affectile sibili kodwa hhayi even wathi ungathatha ungaso-lockdown abantwana bezafeyila ngendlela okuphatha ngayo iindaba zabantwana zokufundiswa. Mbonani nxa uhulumende angadonsa amasosa abhadale amatitsha, mbonani ungaba ngcono.
Umqondisi ogatsha lwezemfundo ezansi emaNdebeleni umnumzana Lifias Masukume uthe basahluza impumela le lapho sifuna ukuzwa imbangela yokungaphumeleli kwabafundi bemaphandleni kulesi sabelo. Ngiyemele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Evidlela Ncube, ilunga lenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu ukwamukela ohlelweni lwabalaleli. Linjani balaleli?
Uhulumende uthi yena ulecebo lokubana uzakwaba njani ijekiseni le evaccine e-corona. Ubona ungani kuliqiniso yini lo?
Kungaba ngokokuqala nje ukuthi uhulumende weZimbabwe abe lecebo elisebenzayo, kodwa angiboni ukuthi khona umuntu ongakuthemba khona lokhu ukuthi abantu ababuse bedilize ilizwe iminyaka yonke le seliphelile ifice kule mgwaqo okuhambeka kahle kulezibhedlela okulemithi, bafica kule zikolo, bafica kule industry, konke sekuphelile sekuthintithekile. avuka umuntu obusa kanjalo sesithule iqhinga ulecebo ule strategy esingasebenza esokuhlaba abantu ijekiseni le ye COVID-19. Hayi lokho yikukhuluma kuphela, angiboni ukuthi baselalo lelo cebo bayakhuluma nje basalakha basalicabanga basalihlela kodwa akukaphumi kahle ngokuba icebo lela sonto yokudlala lidinga ube lendlela zokufinyelelisa umuthi ebantwini ugcine uphathe ngendlela efaneleyo ngokuba uyaphangisa ukuexpire uyaphangisa njalo ukonakala ungaphuma efrijini ngakho ke asonto yokudlala kumele kube yistrategy esipheleleyo hayi esokukhuluma ngomlomo
ungaphiwa wena ithuba lokuthi uhlele ukuthi uhlelo lokuthi abantu bathole njani ivaccine ungaluhambisa njani
Into yokuqala ofanele uqale ngayo ngama logistics kumele ukwazi ukuthi umuthi wakho na ufinyelela njani kondolwane ufinyelela njani emzara abantu ufinyelela njani eGwanda enkayi kuzo zonke lezi yandawo ngokuba lo muthi udinga umqando udinga indlela zokuphathwa ngendlela efaneleyo ubusu sithi nxa usuwenze kanjalo ubona ukuthi umuthi wakho na umuthi ofaneleyo oqondene le variant lo ofuna ukuthi uyivikele ngokuba usengawuthenga umuthi uthi usufike lapho uthola ukuthi le variant ofuna ukuthi uyivikele kayivikelwa ngayo lo muthi ngakho ke kumele i logistics zakho ziqonde zonke ubusuhlela ke labantu abazahlatshwa uqale ngabantu abezempilo ama essential workers wonke abantu abadala labo bonke labana abantu abale local city pre existing conditions abale eminye imkhuhlane okungenza kube lulu ukuthi babula nge COVID-19 wehle kanjalo kanjalo i logistics yokuhlela abantu abahlatshwayo lokuthi vele umuthi ufike nyelela kanjani engalweni zabantu akwenelanga ukuthi uthenge ungene elizweni okukhulu ukuthi kuhlelwe izinto ezizakwenza ukuthi bahlatshwe abantu ungangeni uhlale nje enatfarm ungafinyelelanga ezinye abantu
singabona na kusiba lobandlululo njengalokho esiyasikubone kusenzakala nxa kusabiwa into ezifana lokudla lenhlanyelo
angeke ngimangale vele nxa ngabe kungavuka sekuhlatshwe abantu bezanu PF njengalokho beyiba abathola ifertilizer beyiba abathola inhlanyelo kuvele impilo yeZimbabwe ngaphansi kwezanu PF uphilwa kanjalo angeke kumangalise kodwa kuzasho ukuthi wonke umuntu kasukume akuvimbele khona lokho iWorld Health Organization labo bonke abantu ikakhulu abantu bezimbabwe bakubona ukuthi lokho kakwenzakala ngokuba ke ngeke ukhulume ngakho nje kuphela kumele sibone ukuthi kwenziwa yonke into ngendlela esegcikene ngendlela ebalulekileyo ngendlela engelabugebengu phakathi ukuthi umuntu uyazakala obuyileyo ukuthi umuntu odlulele endaweni lela le ufanele yini uye khona kungahlatshwa abantu abangafanelanga bahlatshwe kungaqalwa ngabantu abangafanelanga uqalwe ngabo kuqalwe ngabantu abafanele ukuqalwe ngabo hayi ukuthi uqalwe ngabantu bezanu PF kodwa uqalwe ngabantu abeze science abathi uqalwe ngabo sihlele kanjalo ngendlela efaneleyo hayi ukuthi senze amaphathi senze ikwepolitiki ngomuthi lokufa
okugcina ungavalelisa abalaleli
siyabonga abalaleli kuqhakathekile ukuthi sikhumbuzane ukuthi umkhuhlane we COVID-19 ukhona uyabulala asizivikeleni ngendlela yonke esifundiswa ngayo sigeze izandla ngamanzi alesepa kuso sonke isikhathi sisanitize nxa kufanele sikhumbule ukuthi ukusanitize akakuthathi indawo yokugeza ukugeza yikho okuqhakathekileyo kakhulu kumele sikwenze kuso sonke isikhathi kanti ke sizivikele ngokugqoka ama mask kuso sonke isikhathi senze konke okuchiwa ngumthetho sihlale phansi singagcwali yonke indawo kungafanelanga sihambe
lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ilunga lenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxa loNkosikazi Jasmine Tofa omela ibulawayo edalela eParliament njalo ekukomiti ebona ngezempilakahle. Kanye lezomlilo wamagetsi kuleli dale sicubungula impilo yabesifazana ngalesi sikhathi kule lockdown eyokwenqabela ukumemetheka kwegcekwane le-coronavirus.
Ngayikhulula abantu bathwele nzima kakhulu ungakhangela ukuthi abantu eZimbabwe iningi labo baphila ngokuzisebenzela bayaziphandela from hand to mouth so ngayikule lockdown lay uhu uhulumende kazanga athathe unyathelo olokuthi uzanika abantu ama ukuthi ama grants ukuthi labo njengoba bengasebenzi baphila ngani. Uzafica ukuthi abantu badlala umacatshelana lamapholisa bezama ukuthi badinge ukudla kwemuli zabo. Njalo uzafica ukuthi ngokuthi bona kabala mali eziningi abantu basebenzisa lokho abangakuzuza ukuthi baziphilise. For example, ngingakhuluma ngokuthi iningi labantu kathesi basebenzisa ama herbs omsuzwane into zokufuthisa yizo abasebenzisayo. So bathwala nzima ukuthi bakuthole njalo ukuthi basuke ezindlini zabo futhi besiyadinga khonoko ikudla lomacatshelana because kabavunyelwa ukuhamba ngendaba yomthetho nalowo khona owe-lockdown.
Ngakho nxa sesikhangela abesifazana ikakhulu ngesikhathi kungelamanzi eneleyo edolobheni lakoBulawayo njalo befuna lokufinyelela ezempilakahle, singathi labo yibo abangabe bekhathazeke kakhulu yini ngodaba lwe-COVID?
Ya, omama bathwele nzima kakhulu njengoba uthilo ukhuluma ngento yamanzi. Singathi wonke umuntu uthwele nzima ngento yamanzi, but omama yibo abathwala nzima more because yibo abakhangele imizi, bakhangele abantwana ezokupheka into zokuwatsha. Then uzakhangela ukuthi umama especially uyabe kudingakala ukuthi umama athole amanzi isikhathi sonke because umama uyangena esikhathini. Can you imagine umama engalamanzi okugeza angafika esikhathini sakhe ukuthi kuba njani? So umama uthwele nzima kakhulu kakhulu. So into yamanzi le ifanele ikhangelwe.
Lisuthisekile yini ngezibhedlela ezikhona koBulawayo, ama-isolation centers lezinye? Sacina laphana lizihlolisisa njengekomithi lisithi hayi kumele kulungiswe.
Angeke ngathi sisuthisekile because njengoba ngitshilo ungakhangela i-report esayisiyiphiwa ngama-ministry officials emhlanganweni lowayekhona ku-Zoom, ungabona ukuthi bazasitshela ukuthi kuma-isolation centers kakula abantu ama-numbers abasinika wona ngabantu abalutshwane. Ukuthi ungakhangela ama-numbers abantu abafa khangela amaligode wona ukuthi kulabantu abagulayo. Akuzange kusisuthise khonokho, sabona ingani esikutshelwayo kalishilo qiniso. Ngathi mina iministry iyayingalungiselelanga umhlangano nalowo kuhle ukuthi izositshela iqiniso ukuthi lathi njengama-parliamentarians siyenze umsebenzi wethu sikhangele izinto eziyizo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Jasmine Telfer omela iBulawayo edalele iPhalamende njalo ekukomitini ebona ngezempilakahle lenye njalo ebona ngezomlilo wamagetsi kuleli dale. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Induna uChief Fezi Madona Mafu kasekho. Umnumzana Douglas Nyika yaramba owayemela isigodlo seZimbabwe eMozambique. Obhobhengo lwesibili ungcwatshiwe namuhla emathuneni eHeroes Egg eHarare. Abazali beMatabeleland ikakhulu abalabantwana abafunda emaphandleni bathi ikusasa yabantwana iza kuba lukhuni ngenxa yokungafinyeleli izifundo lokwehluleka emihlolisweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.